Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulu kandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke kanti saphakathi lokubuza amasenda zona nawo ukuthi bayahlabatha nabantu bezanu abazezanuye kwabaningi abangezona-50 kumbe kusiyakonke.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho la mazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidalele High Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli wezanu PFCT usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isikwazibilele udaba lolu olubiswe i-judgment kamankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engiza kufaka kube obala ukuthi angisilogcetha likaKasukwere, njalo kangimelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endaweni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshelitsheneyo, i-judgment yana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesenze or bahlale more than 80 months bengekho ku-SCT constituency yabo, akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-Electoral Act. Nxa uthi awukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziwe kahle kahle, uyabe sokusitho ukuthi umuntu ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kade ngathi-ke ngababaze ngamemeze nje lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidane. Umthetho lowo ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hhayi, njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhonapha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo, ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngichilo ngaphambili ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi or indaba kaSikwere incediswe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaSikwere. UKaSikwere ulamagqwetha akhe, uKaSikwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthini yinto vele illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo 18 months kuyukuthi ama-elections enziwa every 5 years. Ukuthi uvela ngaphi uzama ukuthini yinto thina esiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha yokuthi umZimbabweni ukhona ulama particulars akhe is registered to vote, kuza vote kathi imigoqo ngiyani. Hayi, angiboni ukuthi kuloyo ncedo lokho kayikhithwa imigoqo leyo, abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ongaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama dual citizenship sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzokuyabalala. Kanti vele imigoqo ngiyani, umthetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabe bandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo, uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eMisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emthineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Ye, hayi, kuyinto edabukisayo kakhulu ke yadinga ikhangeleke. Sisa phakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisayo ngabantu bezana, abantu bezana ke babaney'sibizi abangizona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokele amakhethi. If intatheli izindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamela Sithuso, uSimbarashe Mparanganda, loNathi Chuma, bafika basibuza ukuthi lengani ngithathela namapikitsha lapho yenza ngo-1 sabachaseka athikathi izintatheli izindaba nani ndinxake ngasithela nje ukuthi kwenzakalani, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisa njalo mina bengikhuluma lomunye ongwanathi engane uyakhokhela lemucuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi sizama ukuzwisisana ngoke sithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli zindaba, uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli zindaba ngokomsebenzi. Wase wathusha ke icuku nale kade behamba bebaningi vele abantu bakhona, besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithi. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe inqunzi lani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho. Ukufika kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayelixuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sibahlali so yimisa ikhulukiphi statement sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile ukuthi umuntu yona lowo postiwe ngu-anastasia nguye nenzama ukuthi kuzamele ingane yethu leyani case but angisathola ngithuba ngoba bewungengade ngikwenza kusukela izolo ngahlala ukuthi angangiyilimali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni ngiyevula iyani case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlaselwe nozindaba ngalesi sikhathi lapho i-European zenzenze inkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube nokuthula lokuthi ama-bodies labo nangeze ngabe ngono zindaba bebhuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikhanelane lokhethi bekuyikuzama ukuthi kucatshiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho selisishoda ukuthi ungake wathiya i-journalist iqede ukuthi lethibele i-journalist nawe uqeda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangono zinda so bona into ade besishayela yona ukuthi sidinithe ifuthe selesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanya kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-50
Ulungelo Ndlovu intatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli izindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ngokulusizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathelo izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele, into esingafanelanga ukuthi siyivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke silokukhona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathelo izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathelo izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathelo izindaba. Sicabanga ukuthi kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuthumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka-23 sibe nokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale, ukwenzela ukuthi phela kube isibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ijele kweminyaka engamashumi amathathu ngemva kokutholakala elesicala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba leNewsday olokuthi amasosha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. Isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba uthi umfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla leZANU-PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ye, Studio 7, sanibonani bafakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi izinyoni lesilo sizo sinyama sikamthwakazi. Ye, bengisekhaya impela besiya eSpain, eLuagueru, kuthiwa emaboneni. Uyazi ngogawula emali ekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBeitbridge siyabamba koBulawayo, umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru, emaboneni. Mina la ma-tourgate angikhona, ungabheka ama-tourgate aseBeitbridge. Bona lona umgwaqo weBeitbridge uBulawayo, iyaso-tourgate phela, uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamile. Ubusubheka ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru. Ukuthi mina bengicane maybe sesiku-N1 futhi sesiku South Africa. So andiyabona indawo zangale emashonaleni ngapha emandebeleni lutho akulanto abayilungisayo. Right, siyadlula lapha singena kolunye udaba. Uyababona-ke abantu beZANU-PF even lati nje bakabasethusela balina kanje libeye South Africa, sibabonile masiye eLuagueru le manje batshaye intatheli yezindaba. Yabona ukuthi iZANU-PF lobucorrupt la umnankagu wabo la babesithi yebona bafuni ukhetho olungela msindo, nanku sebeqale betshaye intatheli bachazele ukuthi yena yini. Kanti abantu beZANU-PF banjani vele, banjani? Abazame ukusihlonipha bangatholi isikhathi, bazame ukuhlonipha ilizwe leZimbabwe. Labona abanye ade besembuthwaneni ukuthi umnankagu ukhiphe indiza ukuthi hambe i-check ukuthi uchamisile abantu abangani, kusiza ngani yena noma engaba labantu abayi-100 and something. Bona la abantu abasupporti iZANU-PF abakwananga emakhanda, alikho right emakhandeni lapha, upstairs alikho right. So akelizame ukuthi lisihloniphe abantu beZANU-PF kathi linalo yini enzima kangaka le mgwaqweni ifile. Futhi last week besiye eGweru eKana Mission, le flower to Kana Mission, mgwaqo ngkhona ufile. iZANU-PF izame ukuzilunga amakhwapha, izame ukusihlonipha please, siyacela ngalawo amagama. Amen.
Aninjani basakazi lonke khonapha kuStudio 7. Ngokuqala ngithanda ukubonga ama-voice ami ngawezwa abalwa kakhulu, okutshengisela ukuthi hatha lilanke thabejabe. Indaba ebuhlungu esiyizwayo leyi ukuthi kusayina ibhili yokuncindezela abantu, patriotic bill. Hathi lapha iZANU-PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela ukwehluleka okukhulu. Angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo. Xa igabha livuza liyavusa, sebeswele into yokwenza. Angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-OCAP ngapho kube sokuthiwa kumele ukuthande. Sizalithanda kanjani ilizwe lethu? Thina singahlalanga kuhle, thina silamba, thina sidubeka kungela mali, abantu bebulawa. Hhayi, asoma-sanctions lawa. Ubulala abantu abakho ubususithweni ufakela ama-sanctions. Igama lami nguvukani Zulu, sekhezi iZANU-PF siyehlulekile. Akungena amanye amaphathi, akungena omunye uhulumende, khansile le ibhili. Umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle, xa umuntu uvuma ukusola.
Sikalibonani size sakithi samandebele, mandebele amahle, ngicela ukuveza owamumbono. Bengicela sizo sakithi kasihlanganeni, singalulazani, singakhethani. Zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa, kasakheni isizwe lobumbano esilothando lenhlonipho. Thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe, besicabe ibutho likababa uNkomo, basithengisa kwabasempumalanga, basikophanisa ngomsila. Ngamazwe amabili lawo, kule lizwe lemathebeleleni, le lizwe lemashonali, mandebele kasimeleni iqiniso, sikhululeni isizwe sethu. Labafowethu abasempumalanga kabazivuse, kasibazondi, kodwa kasimeleni iqiniso. Abantu bayahlupheka kulezintandane abafelokazi nasebekhulile, amaxhwegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi.
Bona sikwazi ukubona esikwaleni nangishiyaphu ngisiphilile ujuniyela.
Studio 7, awubona kanye balali bakho. Ngivele ngihlale phezu kodaba, ngisafuna mina ukungavumelani le ndoda leyo ukuthi ugift sondumba lo ungazi kumbe ukukhuluma eqomba indumba vele isikhathi sonke leso ubekhuluma kahle nje khuluma ngomthwakazi khuluma ngesizwe sakamthwakazi angazi ukuthi sengeno yini selahleka nje indlela la ngobhizi ugxeka umqondisi moyo umqondisi moyo yena uyazama akufani yena wenzani ke lo gift sondumba yena lo gift sondumba wakhona ngoba thina sizixhaka manje zabantu baseMpumalanga zabeChabi usuke lapho udukisa abantu uthi mabavotele nje omunye umuntu waseMpumalanga oyingane yabomgabe nabomnankawu alibana phela ukhumbula ukhuluma ngokuthi lapho kunamakhansila nalapho kunama MP kuvotelwe ke mhlawumbe izaphu ifizaphu ingekho kuvotele iMRP sibona ukuthi uzama ukukhuphula isizwe sabathwakazi hayi ukuthi wena uyotshela abantu bakithi ukuthi mabavotele amabandla aseMpumalanga thina njengathi nje asinandaba lokuthi iliphi ishoni elizongena estedawo thina sifuna ukusafeguarda amandla ezabelweni lasezigabeni zakithi uyangizwa nawe na gift sondumba
sibingelele kustudio 7 sibingelele abasakazi nabalaleli yebo ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalaba bantu abachaya intatheli yami u-Anastasia Ndlovu umsakazi ohlakaniphileyo onezindlela ezinhle zokuthi bikela izindaba ngalokhu ke ngicunuke kakhulu ngifuna ukulazisa lena bantu bezani ukuthi lokho elikwenze u-Anastasia Ndlovu angikuthandi kodwa-ke msakazi okungakwenza bophisala umama oyena obe uthenga kuye onguye obehamba lalaba abantu abalekade belichaya laye ekuchaya nguye ozoveza yonke into eyenzakeleyo ungathwali nzima ngokuthi abanye awubazi ezilong kulala umama othenga kuye ngasonke isikhathi Anastasia Andlovu wena phela uleqhawe yakuthanda kakhulu mama yakuthanda kakhulu bese ngikhuza-ke lo okhuluma kube nge-MRP othi MRP lo muntu oyedwa ephalamenti ugula ikhanda lo izoyekela njani ukuba lo muntu oyedwa litshontsha anti lina lingamasela yikho lithwele ama-$40,000 liwatshontshayo ama-resources ethu ngicela ukuthi uthule nge-MRP ngoba MRP ngoba uzoba lenkinga ngelinye ilanga ngiyabonga bye-bye studio 7
ke ngibulise ku-studio 7 noma nje amali ukuze nama-report ami engasakhithwa ngikhulume ngokuthi ungabona igambe noma ama-opposition engaqalisa ukuthi aya-opposa ilokuzeni ibhili le patriotic bill yikuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza ulutho usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngamavoti phela i-patriotic bill le iqondane nobani iqondane nami mina engihluphekelayo ayiqondananga nabantu laba vele abathi bona they are outgoing no bayakwazi ukuthi abaphumi two ikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathini ekiyo umuntu ehlezi ethiye egabheni edinga abantu ebesephuma labantu ebese sithi hhayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena layo uzayenza njalo labo bazaphuma kuye futhi onalowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzaphu then kwaba la ma-breakaway ama-breakaway wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezanu abekho abaphuma kuzaphu kathesi abantu baphuma kuzanu bebuya bezifomela ama-parties abo then bethi sebesemaphathini labo besolane futhi bebodwa and sokusiba yi-disaster that's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi sishota ngama-leaders so we are in a serious problem namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi zimbabwe izaphu yaletha ilizwe kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe wawufuna kwenziweni wena ma wawungokhona ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe usilwa lobani izikhali uyakuzithatha ngaphi usilwa ungaphi ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengasesudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo abantu labana ama-leaders laba abezaphu they were true leaders aba honestly ngoba babetshengisa abantu ukuthi no they don't need power babefuna ilizwe ukuthi likhululekwe ngiyabonga thank you
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo weloto ethiwa yiPowerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola imali, kuthi abanye ngabathi iningi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJapi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiwa enye into egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi kwethu singabantu nxa kokuthi siye saphatha imali mhlawumbe singathi sizumbulo esikhulu. Imali le ngebhiliyoni US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi, sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwayele kangakanani njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini. Ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama-programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa, uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i-1 million noma i-5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje izicathulo, wangathenga ngisho lo mbheda, wangathenga ngisho lalutho, kodwa-ke waba ku-nice time wayitsha waze wayiqeda yonke inya imali wasalesele izicathulo kuphela, wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina. Kodwa-ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali, even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe kungabe kungabo 500,000 kodwa-ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo, njalo omunye ahambe evula amabhizinisi abe lenye into ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe ukuthi oyenelise ukuthi ayenze. Yingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye engaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezamabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela.
Bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe. Ukubona njani wena khona lokho?
Njengoba ngitshilo kanti ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali. Bakhona abanye abantu abatshintshwa imali izimali ezincane bebe sesiba khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha malini akasoze wafa watshengisela. Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma maphambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla. Kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali. Ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu usengu-hangry with care kuzo zonke izinto, usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucine kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi xa lo muntu lo kukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis. So bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi, kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu asuze zifihle ngeke uze uzifihle ukuya ngapi kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele mali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usule mali engako, kodwa ke izenzo lezi into ozenza suku zonke zenza kutsho lokho.
Hello ke ngumnomzana Difa waJapi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngcobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Sevia Kasukwere kodwa inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla leZANU-PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.